besilo mhlangano khonapho ngesonto kumangubo ebesifisa ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ngebandla elitsha ele Citizens Coalitions for Change. Izakhamizi bezilo mhlangano wazo evillage zasesithi ukuthi sizathola ithuba sikhulumisane lazo. Sithe salindele ukuthi sikhulumisane lezakhamizi kwafika ukansila owe ward 12 uFitsani. Lama veterans ambalwa nje engibonile omunye ngubaba kuthiwa nguHanani wokugotshomba nginyamazi. Kusanjalo bafike bashayisisa umhlangano lowo bengafuni ukuthi sikhulumisane lezakhamizi. Betsho ukuthi ibandla leTRC abalifuni ukuthi likhulumisane lezakhamizi kule ndawo. Okuyinto engasiphathanga kuhle njalo engazange iphatha kahle izakhamizi.
Ngaphandle kwakomangubo ukukhona yini kwezinye indawo khona ngapho eBulilima West ongathi selihlangane lodubo olufanayo?
Sesinanzelele ukuthi ibandla lezani PF ikakhulu esigabeni saseBulilima lithanda ukuthi lisebenze ngodlakela kakhulu. Owaqala sithethile rally yethu kwamadlambuthi kusiza khona umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa. UMP wesigaba wathumela imota yakhe Fortuna ebe labantu bezani PF abafisile ukuthi bezophambanisa umhlangano wethu. Ngisho kwasokungenela abantu bomthetho babakhuza. Njalo sananzelela ukuthi emalangeni ambalwa esigabeni saseMpoyi khona lapho kuwa 12 foot kulo baba olilunga lezani PF abambiza ukuthi ngumachonisa othusele omama bebandla leTRC ethi ukuthi mabe lokho behamba beqhubekela phambili bechumayela ivangeli leTRC baza kucashishwa kumbe bashiselwe ezindlini zabo. Le yinto esihambileyo nje sazama ukuthi sikhulumisane lo senior sobhuku wakhe wasesethu zamkhuza. So ngamafitshane simbona ngathi iZANU PF ayifuni ukuthi abantu bezwe omunye umbono kumbe bezwe imboni yahlukile evela kwamanye amabandla. Iyazama ukuthi ivimbele amathuba wonke ukuthi singangeni sikhankase ebantwini.
Laba basethuselayo akulanto abazayenza nxa ukuthi umthetho yasivumela. Bayenzela nje ukuthi abantu bayethuke bengabuyi bazokuzwa esikuphethe esikumumetheyo. Nxa ukuthi iZANU PF isiyehlulekile ayisafuni ukuthi abantu bezwe enye imibono eyehlukileyo. Ngakho ke bantu bakithi phakamani, wozanini emhlanganweni ne-TRC lizokuzwa okutsha njalo okuhle esikuphetheyo bantu beZimbabwe.